singakutsho ukuthi kono kuyana nje kodwa ukuthi sathi okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhethwa luhanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhethwa aluhanjiswanga kahle lokhuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo sokukubo-ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo ayinawo amandla amaningi sasikhe engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya so kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo i-SADC sivulamasango
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa a-democratic, a-legitimate, ahloniphekayo, kumele abantu bahlokome baphakame bethi singeke siphile kanje. Konokuyana okwenziwa ngamazwe wonke nxa elwela inkululeko kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi o-CCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kuSADC bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle sokumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kuSADC bethini khonapho
kuSADC kumele babuyele kodwa kumele bahlokome kumele bakwenze kokubili nhlangothi zombili bethi bebhala izincwadi eziya kuSADC labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ubuse indaba lingalungiswanga osadiki labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntuthu bangenela izinto sezimile bangenela sokulemibilo bangenela sokulokuhlokoma ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo lamabandla azimeleyo angakhohlwa kumele abantu bakuleliya lizwe basukume balwele amalungelo abo inkululeko yabo baphakame bethi sasingayihleli kuleli yikhona kuyoguquka izinto kuleliya i-SADC ekwenzileyo yikuvula amasango ukuthi sibonile siyavuma kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame hayi sesingayihlela-ke inkululeko yethu yikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto
uChamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguChabangu sebemxotshele amalunga ephalamende ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kuboSADC atshengisele ngapha ulwisana loChabangu futhi
ezakoChabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCC ngeyangaphakathi ngiyomndeni oThabangu bazama ukuthi bethi kona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo ngeyangaphakathi leyani ye-CCC ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle yindaba kulokubandezelana yindaba kulokukhethana yindaba njalo kulokuhlukanisana i-discrimination lo mbusa kabi ithirani uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabe yangaphakathi